tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 5 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kutshengisa sobala ukuthi i-government kamnangagwa siyehlulekile sibili ukuthi itshengise within these 100 days ukuthi khona iyakwanisa ukuthi incede ezizalwane zaseZimbabwe, especially abasezibhedlela abagulayo.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende okuqhubekayo sokubangele udubo olukhulu kuzigulane.
Ngibona nibandaleli lizadabuka phakathi ngoba unkosikazi Khuphe uphume esithi yena lanxa uChamisa uthiwa nguye osengumkhokheli webandla, yena ngokwazi kwakhe nguye ongumkhokheli.
Amacele abanga ubukhokheli be-MDCT ethesana umlando wokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Incwadi kwezombusazwe zona zithi udlakela lwayizolo lolu lukhomba ukuthi selingadabuka phakathi yiloba nini leli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende sokubangele ukuthi abantu abaningi behluleke ukwelatshwa ngoba izibhedlela lezi sezisamukela izigulane ezisesimeni esibi kuphela. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi ngeviki edluleyo besithi uhulumende kumele ebengezelele iholo. Yena uhulumende uthi akalayo imali njalo uthi odokotela laba kumele babuyele emsebenzini. Umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo umnumzana Solwani Ngwenya uthi mubi kakhulu umumo kulesi sibhedlela. Sixoxele encwadi kwezempila kahle umnumzana Muzincube.
Esikubona kusenzakala ezibhedlela mnumzana Nkomo, kutshengisa sobala ukuthi i-government kamnangagwa siyehlulekile sibili ukuthi itshengise within these 100 days ukuthi khona iyakwanisa ukuthi incede ezizalwane zaseZimbabwe, especially people who are in need, abasezibhedlela abagulayo. Singakubona lapho kwavele kwaphambaniseka khona. Singakhangela imali eya-allocatewayo, i-budget eyaphiwa i-healthcare. Imali okwakumele ukuthi ngayaqunywa imali yena le army, uyabo, ngoba i-army yagcina la ithole khonapho kuma 500 million i-budget. I-army yayithiwelani imali engako? Ngubani esiseke salwa laye khonapho eZimbabwe? Ama-neighbors ethu siyazwanana lawo wonke, uyabo, abantu izizalwane zethu ezigulayo ngasathatha i-good chunk of that money sayifaka ngaphi? Ku-healthcare. Khangela kathesi odokotela abasaholiswa, imitshina ayisebenzi, khonapho kulabantu abagulayo, abanye bavele emakhaya, umuntu afike engelatshwa, khonapho ehambe ekoroveli imali yebhasi ngoba vele le mali kayitholakali. So government kamnangagwa yatshengisa sibi ukuthi ifeyilile kakhulu abantu beZimbabwe these first 100 days ngama-promises nje sibili esesiweze emnandi nje khulunywa, but ukuthi asezeke nanku 100 days size yafika imali yenaleyi eyayi-allocatiwe isiphelile. Iyiproblem ekhona lapho Nkomo.
Ungathi ngumonakalo onganani ozabangelwa ikukhalala umsebenzi kwabodokotela lokho?
Ngumonakalo omkhulu kakhulu Nkomo, njalo ozayangisa kakhulu layo i-government kamnangagwa, because uyabona ukuthi ukunakekela izizalwane zaseZimbabwe yiyo i-priority okumele ukuthi i-government nga ifakile, especially labo abagulayo. Yibo kumele ukuthi sitshengise sibili ukuthi izizalwane zethu eziphathekile ziyelatshwa, sitshengise ukuthi silozwelo silothando, ngoba that's how we build a nation.
Umnumzana Mzobanzi Ncube yincwethi kwezempilakahle. Amacele abanga isikhundla sokukhokhela ibandla le-MDCT ethesana umlando wokuphehla lokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Abantu abaningi bathayiwe balimala kakubi ekulwisaneni lokhu. Udlakela lolu beluphakathi kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakankosazana Thokozani Khuphe. Omunye wabalimeleyo ngomtshayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube. Umakhuphe labanye bakhe bebeqhuba umhlangano emahofisini ebandla beze behlaselwe kwaqala ke ukuliwa. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe ongomunye wabantu ekade besemhlanganweni lomakhuphe.
Abantu kade besemhlanganweni kwasokubuya labo asebebona ukuthi khona bona sebeqamba amanga batshela umhlaba wonke ukuthi uChamisa sebemkhethile. Abantu bathi hawu ukhethwe njani ke uChamisa, thina sinjani singaphathekanga. So bese siyachasisa ke nebantu ukuthi hayi akungenjalo ke kunje kunje. Sithe sisemhlanganweni phakathi seza sesijikijela ngamatshe abantu akade bephandle. Endizala abantu akade bephandle bejikijela labo sibone bonabo abantu beprovince abayibo abathi bona sebekhonfemile into eyenziwe yi-National Council beyiprovinsi yakobulawayo. Yibo kade beqhuba abantu abangama-youth akade bejika amatshe phandle besenzela ukuthi thina sichitheke emhlanganweni ekade siwenza. Yiliqiniso lakhona lelo, hhayi ukuthi bekulokulisana. Asilo qiniso lelo, akulwisananga. Kube labantu abalande abantu besemhlanganweni babajikijela ngamatshe bengaphandle kwemduli wehofisi, thina siphakathi sisenza umhlangano. Yiliqiniso likhona lelo.
Abalimeleyo laba ngobani, ngabeni kumbe ngabelinye icele?
Okwenzakalayo lapha yikuthi thina besiphakathi ehofisini kwaqalwa ukujika amatshe ngenxa yokuthi bekulabantu abaningi kakhulu phakathi ehofisini. So abantu emuva lapho kade sikhona eshedini bebengakwani, bebengeneli. Abanye bebemile eceleni komduli nxa ubuyazi ihofisi yakhe eceleni komduli ngapha, abanye bebeceleni komduli. So amatshe akade vela phandle atshayela abantu kade beseceleni komduli ngoba abevela phandle. Yibo ke asithi thina abanye abethu abalimileyo yibo labo abalimile ngoba atshayo ngamatshe avela eceleni komduli. Uthi ngingakutshela ke manje ukuthi laba kade bephandle balimele kumba balimalanga, angilaqiniso lakho, angilabufakazi lakho ngoba thina yithe kade sitshaywa siphakathi kwehofisi.
Sokuyikudabuka kwebandla yini lokhu baba Bebe?
Angeke ngithi mina sokuyikudabuka kwebandla. Lo oyabe efuna kumbe lesifiso kumbe elo ukuqoqa kumbe elo elendlela zokuthi ufuna ukudabula ibandla nguye ongakukhuluma lokho. Thina esikwaziyo ukuthi ibandla elikhona khathesi esikhuluma ngalo ele-MDCT lilesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sithi sona upresidenti angasuka esikhundleni, angafa kumbe angasenelisi ukwenza umsebenzi wakhe, umsekeli wakhe owakhethwa e-Congress nguye othatha indawo yakhe abambe lowo msebenzi phakathi komnyaka odwa ogcweleyo engawudlulisanga, alungise ukuthi kuhanjwe kulokho okuthiwa yi-extraordinary congress ukuthi iyekhetha ummeli onguye ozamela ibandla. Nxa sikhangela isisekelo sembuso we-MDC okwaziwa ngumuntu wonke okuyikho kade kukomplenwa ngabantu labe kade silabo, kwathi bona umsekeli abamaziyo owakhethwa yibo unkosazana Thokozani Khuphe yikho akade bekukhuluma bona kwabantu. So thina sizalandela abantu abakukhulumileyo ngoba yibo abanikazi bebandla, yibo abakhetha abakhokheli, hhayi labana abantu abalutshwani abakhetha abakhokheli ngobulutshwani babo besebenzisa into ezingekho emthethweni bese besiyatshela abantu ukuthi kungumthetho. Yikho sebesuka behamba besiyadinga amaprovinsi besithi sebe-endoswa. Angikaze mbone mina umuntu okhethwa yi-Congress uya-endoswa. Umuntu oyendoswayo ngumuntu oyabe yenze ubuqili, uyabe sefuna ukuthi ubuqili bakhe abuvale ngakho khona ukuthi athi sengi-endosiwe ngamaprovinsi.
Abantu abaningi bayabuza ukuthi selitshiyene ngaphi le-ZANU-PF pho ngendaba zodlakela.
Now, so this is chairman up in what Jagela is and PF. I slow Prinsolem. Moba Tina City, MPC, and Alad Jagela, SCRCO. Ilava Kokeli, Abaketo Congress, Abakokela Umui, Ubumzana, Utangrai, Lomsegeluake, Unkosazana, Utozani Kupe. Bona labo bobabili angibaboni bephatheke edlakene lesikhuluma ngakho. Abaphatheke edlakeleni esikhuluma ngalo yilabo abazifaka ezikhundleni besephula umthetho. So angiboni ukuthi ungathi wena siyafanana lelezani ngoba iMDC ile constitution yayo iyayikhokhelayo nxa ilandela iconstitution awusozilubele udlakela. Udlakelwa lwenziwa yilabo abangafuni ukulandela iconstitution.
Ngezinye indlela ngabantu bakaThamisa abalihlaseleyo lapha kalilakho ukuthandabuza.
Angilakho ukuthandabuza ngoba iprovince yona le ekhokhelwa nguGift Banda yiyo eyahamba yayahlala yathi iendosa uThami. Kesisemhlanganweni lama district lama wards weza eqhuba abantu mina angibazi kodwa ngimbonileyo engimaziyo nguye lomlandu lo Felix Maka nomama ukuthiwa ngumasotha ngibabonile kuleyo ngabantu akade sengikhipha imoto yamphansi ngilobufakazi ukuthi nxa kusenziwa yibo bona abantu abahamba bakuba yindosu uChamisa kuthi ukuthi bathunywe nguye phela ikonsithi khona into leyo yayazi.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Isikhulumeli salelibandla unkosazana Thabita Khumalo yena okuhlangothi lukamnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga abo yiwo ahlaselwe ngabantu bakamakhophe kuqala.
Okumangazayo ukuthi umama Makhophe u-vice president wethu njalo uyayazi imithetho akumele ayilandele ukuthi silungisise khonokho. Njalo uZulu uyakwazi ukuthi sithe siphuma kwi-National Council uPresident uChamisa waphuma wathi hayi sizethumela abantu abezinkonzo nabantu abadala ukuthi bayefikisa ilizwi kumakhophe ukuthi kukhulumisane umnotho. Esingasakuzwisisiyo ukuthi kanti uvelele usefunani ngoba nxa singabantu kumele sikhulumisane umnotho kuzamele silandele izithonya lezi ezivuyileyo ngendlela ngenyaka ekhulume ngabo layo noPresident uChamisa bekhulume ngayo. So sokuthi mangazile ukuthi ikasebenzile and njalo uma sesicwayisisa futhi kukhanya zani kulamabhasi abuye evele eGoli ezokwenza wona lowo msindo njalabo nalabo abantu abathi bachayiwe abantu bebandla lethu bathi kababazi abantu bankona kabakukulotractas yethu. So ngelisizi ukuthi umama Khophe sesike esigabeni sokuthi sesifuna ukwembula amakhapha kuZulu kodwa silezindlela okumele sizilandele ukuthi silungisise lokhu sikhulume ngokukhulumisana umnotho. So asisakwazi yena ukuthi yena asekufunayo ukuthi sahambanga ekhinoyi akula msindo oyenzakeleyo ungapha koBulawayo sokwenzakala umsindo. Asisakwazi nje ukuthi kanti yena yini indaba imisindo isenzakala lapha yena akhona lapha yabe ngekho khona imisindo kayenzakali. So imisindo leyi idingwa ngubani? Kanti yena waba nguye okuthele lokhu ehlukuluza ukuthi kanti wonele okunganani.
Bathi abakamakhophe kabafuna ukutshaya inja befihle umphini Makhumalo abantu ababangelela oludlakela bathi ngabantu bakaChamisa.
Bhuti kuleli lizwe lamapholisa asibuyele emva futhi eBuyera uthi yena watshaya ngezigodo watshaya ngensimbi watshaya ngezitina wavalelwa endlini lapha efuna ukutshisela khona kuthi indlu leyo kayisatshanga ngokuthi izulu lalisina angithi. So ukutsho ukuthi izulu lacitsha lowo mlilo ngoba kusuze kube lentuthu nxa izulu lisina licitshe wehluleka ukuthi atshele amapholisa amtelekeza iphelekezelayo ukuthi aye esitejini ngale ayehlala nabanye wehluleka ukuripoti kubakhethi bafuna ukumbulala uthi ezukuzuku sokudlulini esuke ezite xaxa watshintsha indaba yakhe ukuthi utshaye ngezigodo lensimbi wathi ngathesi ukuthi khona kasakwanise ukukhuluma utshiswe i-vice box ngokuthi wahlala i-3 hours ehotshe intuthu yiphi yena athi kithi izulu linihle. Sesibuya lapha koBulawayo ulelungelo lokuthi ahambe emapholisini ayevotisa abantu banganabathi athi bamtshayile. Kungani ngahambanga wayababophisa amapholisa ababopha phela laba bantu labo ngoba abantu abanye abaqanjayo amabizo kabahlali lakoBulawayo. Sekwenzithi asisakwazi thina yena vele ukuthi ivele yinjongo yakhe yini yokuthi adilize ibandla kumbe kukhona kudingayo afuna ukukwenza. Asisakwazi thina ukuthi nasakuzwisisa ukuthi kantena vele inkinga yakhe ingakhi. Umuntu onayo uyahamba ngokuthi amapholisa abuyile ingane bengabophanga labo bantu.
Unkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT. UMakhube labanye bakhe bachayiwe njalo emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai kumaviki amathathu edluleyo. Bake bachaywa njalo izikliwi zebandla labo nyakenye kobulawayo. Sixhume incwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona lokhu kuzisubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bakobulawayo bathatha into ebingajayelekanga kobulawayo ukuthi ezombusazwe zenziwa ngodlakela bekuphongukusetshenzwa njengendlela eyokuthula. Ngakho nxa kusuka kube nje kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi kathi isivela ngaphi indlela yokuthi abantu basebenza ngokulwisana.
Ibandla lona Dokotela Sibanda ubona lisenelisa ukuqhubeka libambene yini kumbe sokuyikudabuka phakathi kwalo?
Ngibonani ibandla leli lizadabuka phakathi ngoba unkosikazi Khuphe uphume esithi yena lanxa uChamisa uthiwa nguye osengumkhokheli webandla, yena ngokwazi kwakhe ngesimo sesekelo sombuso webandla lakhe nguye ongumkhokheli othatha ubukhokheli kusukela ukuthona kukaTsvangirai. Ngakho khonokho ngibona ukuthi kuzenza ukuthi abantu laba bale lokho beqhubeka lalisana ngendlela engajayelekanga. Ngibona ngani khonokho ukuthi kukhanye ngani ukuthathwa kombuso lokhu akwenziwanga ngendlela ethabise wonke umuntu, kwenza kube nzima kakhulu. Njalo ngicabanga ukuthi njengoba ukulwa lokhu wasuka eHarare kwangena eBuyera sokuze kwalandela kwazofika kobulawayo, munani kuzala kulokhu kuliwa kakhulu phakathi kwamaqembu omabili wona?
Amapholisa wona Dokotela angaphi kuko konke lokhu? Sibonile eBuyera kusiba lodlakela, akula muntu ngisho loyedwa owabotshwayo. Nanku kobulawayo sebetshayene njalo, ngokwazi kwethu akukabi lo muntu oboshiweyo. Angapha amapholisa?
Ngibona amapholisa athakazelela khonokho ukuthi abantu laba nxa bengabotshwanga bazabe beqhubeka betshayana belimazana njalo ngendlela eyenza ukuthi i-MDC ilulazeke. Ngibona ngani khonokho amapholisa njobe kuqembu ekhanya ngani asebenzelana le-ZANU-PF abe esenzela ukuthi ukulwa phakathi kwe-MDC kuqhubeke ngoba angabopha abantu kuyabe sekuzaba indaba yokuthi ukulwa lokho kuzaphela i-MDC ibisisakha ilungiselela ukhetho. Ngibona amapholisa azayekela nje achiyane lakho lokhu okokulandela umthetho.
Udlakela lonke lolu ubona lubangela yini ukuthi abanye abantu ekade bengavotela ibandla le-MDCT kukhetho oluzayo bachiyane lakho mhlawumbe becine besiya kwamanye amabandla?
Ngibone ngani kuzenza ukuthi abantu abathize akade besebenzelana ndawonye le-MDC labanye akade bephitshe kakhulu ngezombusazwe bekuqembulele le-MDC baqalise ukuthi hhayi lo mbuso omutsha kabawuthakazeleli, ngakho sebezasebenzela eceleni kumbe bangene kwamanye amabandla. Sikhuluma nje bakhona abaphathi ntambo abakade bekuye-MDC yena leyi engike ngakhuluma nabo emini besithi bona sebekhulumisana lamanye amabandla ukuthi mhlawumbe bangabona ukuthi bangakha njani amabandla amatsha. Kodwa ngibone ngani sokuthethe i-MDC wayisusela ubusekeli obukhulu kakhulu obuqakathekileyo. Ngibona lokhu kungagcina kuba ngokuthi i-MDC ingaphumeleli kukhetho olulandelayo eminyakeni onalo.
Ibandla le-MDCT lalo selisenza njengeZANU-PF, ubona leli bandla lisiba lawo na umlomo wokugcona ibandla leZANU-PF ngendaba zodlakela? Alubana kuthe kwaba lodlakela kukhetho oluzayo?
Hayi, sekabasela lo sebezifake ebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lanxa iZANU-PF ingayenza udlakela ngesikhathi sokhetho olulandelayo kuzaba nzima ukuthi i-MDC ithi yona iyehlule ukuphumelela ngendaba yodlakela olukuZANU-PF, ngoba iZANU-PF ingasuka nje ithi hayi lina bantu lilamangavele lijayele ukutshayana. Njalo sikhangele ukuthi iZANU-PF sikhuluma kunjenje ithola obusekeli obukhulu kakhulu obuvela kuzwe le-Britain. Izwe le-Britain belincedisa kakhulu ekukhankaseni ukuthi ukhetho lungabi lodlakela ngakho nxa lingasekho iluze leBritain selisebenzelana nawonye lezano PF ngibona nokuzaba nzima ukuthi abantu beMDC baphumise iluze njalo bazise umhla wonke jikelele ukuthi zani ngabe yenze udlakela ngoba layo isigcotshwa ngesimo esifanayo.
UDokotela Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Abasekeli be-MDC bona bathini ngokulwisana lokhu kanye lokuthi uChamisa nguye osezithi usengumkhokheli webandla. UMavis Gama uyalandisa.
Abakhulume le-Studio 7 bagoqela uMnumzana James Khatso unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-Free Zim Congress othi lanxa ekujabulela ukukhethwa kukaChamisa ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli basola indlela angene ngayo esikhundleni leso.
Siyakhangela thina njengebandla le-Free Zim Congress silibandla esikhangelele kakhulu i-constitutionalism izinto kumele zenze ngomthetho.
Uthi ungena kukaChamisa esikhundleni esichiywe nguTsvangirai kufana xathu lokwenzakala kubandla leZANU-PF okwasuswa khona uMnumzana Robert Mugabe ngenkani ngowaye ngumsekeli wakhe uMnumzana Emmerson Mnangagwa encedisana lebutho.
Into efana nayo singathi uTsvangirai nje silusizi ngokuthi usichiyile siyamrecognize as one of a good trade unionist and opposition. Noma nje besingavumelani la izinto eziningi kodwa bekungekho right ukuthi imuli isakhala uChamisa sebhizi sesidingo yobusayo akulanto eziningi seziyenzakele kodwa so kibo it's about power ukuthi bebuse abalandaba labantu abalandaba lomuntu.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Nosizi Ndlovu.
Angeke ngitsho engakhokhela ngeyakhe indlela angeke ngibe ngimjaja but ngisho ukuthi yena ubuntu bathi umuntu ngumuntu ngabantu. Nxa yena ebekwazi ukuthi imuli yomuntu ademhlonipha umuntu ademfundisa umuntu ademumento wakhe esakhalwa yenevele ehle usikhombise enye indlela yakhe ukuthi hayi ngumuntu olambeli iphawu ukuthi uyehlulekele ukuthi ethala umuntu ademfundisa yonke indlela le yaseyihamba.
Akukhalelayo uMandlovu yikuba lenkokheli ezilobuntu njalo eziletha inguquko elizweni.
Khathi sisesize sidinga enye indlela nje engangilethela imali ukuthi into engangenza ukuthi ngilale ndlile because sikhangelela ukuthi si-eradicate sikhiphe i-poverty khathi sisifisa ukuthi thina kube yithi esikhethayo njengentsha esikufunayo.
Okhokhela inhlanganiso ebona ngezemithetho eye-This Constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi kumele inkokheli yamabandla ihloniphe isekelo sombuso wamabandla ukwenzela ukuthi ihlonitshwe nguZulu.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba ngoba kule ndaba e-constitution lapha kule ndaba eyokuthi abantu bafunane indaba le isuka nje iphosi ngathi ifuna ukuhambelana le kaba uMnangagwa.
Kulabanye njalo abathi uChamisa lokhu esalijaha elisakhulayo ngakho bekumele kudingwe umuntu osekhulile ukuba angene kukhetho emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa unkosazana Thabita Khumalo obambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT okwamanje uthi abathi uChamisa usakhula kumele bamfundise okumele akwenze.
Bona labo abatho njalo bafana nabantu abathi khona izanu izatshintsha ngokukhipha umgabo ibe sesifaka uMnangagwa. Yisikhathi sabontanga sesifikile kuthi thina sibadale sikhiye sibaxhasile sibetshayele ihlahla.
UChamisa ukhangelelwe ukuthi uzanqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sekubunjwe inhlanganiso entsha iDiaspora Care Forum ngenjongo yokusiza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingaba zifisa ukubuyela ekhaya ukuyasungula amabhizimusi. UBenedict Nhlapo uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Austin Moyo.
Umnumzana Austin Moyo uthi inhlanganiso yabo le Diaspora Care Forum ibunjwe ngemva kokunanzelela ukuthi inguquko esibe khona eZimbabwe kuhulumende isibonise intshukutsha enkulu kuzalwane zeZimbabwe esemazweni esesifuna kubuyela ekhaya. Uthi babona ukuthi ngenxa yesimo esibhekane labaningi emazweni kanye lokusilela kwemisebenzi eZimbabwe, baningi abazafisa kusungula inhlelo zamabhizimusi nxa befika ekhaya kodwa kube nzima ngenxa yokuswela imali.
Sihlele ukuthi sisize amaZimbabwe ukuthi uma bebuyela eZimbabwe kube nezinto abazofika bazenze eZimbabwe. Sina abantu esisebenzisana nabo abazokwazi ukuthi uma abantu beforma ama-cooperative bakwazi ukuthi baxhaswe bathole usizo oluthize.
Esinye isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Venetia Cavender uthi abafuna ukuba ngamalungu alenhlanganiso bazathola uxhaso phansi kwenkampani ye-Decafo esekelwa ngamankampani atshiyeneyo agoqela e-CTI, e-Voucher, e-Selbax, Guard Risk, Tailored Solutions, e-Prosperity Funeral Advisors and Le-Retail Funeral Administrators lenhlanganiso ye-Zimbabwe Exodus Forum kanye le-UTS ebolekisa imali. Umnumzana Low Parsons omele amankampani kamasingcwabisane yena uthi phezu kwamathuba kwezamabhizimusi ihlanganiso ye-Diaspora Care Forum ilohlelo lukamasingcwabisane lapho abantu abazabhadala khona imali encane kakhulu ngenyanga kodwa nxa sekufiwe bethola imali enenge kwamagama.
We did not look at packages which is based on different coffins or different funeral packages.
Kulolu hlelo asizange sikhangele ukuthi umuntu ufuna liphi ibhokisi kube ziphi izinto eziphathelane lomngcwabo. Sikhangele ukuthi umuntu athole imali enenge ngemva kokubhadala imali engatholi lutho ngenyanga. Injongo yethu ukuthi uma sekufiwe abangamalunga kamasingcwabisane lo bathole imali ethe xaxa.
Lihlanganiswe inxusa zonke izalwane zeZimbabwe ezifuna ukuba ngamalunga kungakhathalekile ukuthi zilokhu zisemazweni kumbe seziphindele eZimbabwe. Amanye amalunga alinhlanganiso akuqela umnumzana Solomon Chikwero kanye lomnumzana Gabriel Shumba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Zasha isibizwa kubarathu. Kubarathu. Atis bangeni. What's that answer? Ay, yeah. What's that answer? Ay, yeah. Shazza.
Le vuka kanjani mthokazi omuhle seziphelileke indaba za manje ekseni liphuma nje ilanga sivukeni siyasebenza abasebenzayo emakhaya emasimini ngiyazi kuyasetshenzwa asambeni siyasebenza ayindeni kuminda ayindeni tinohinga
kuyankathaza ngomdazo onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline semnyango nyanqonqoza festa music yagobhoza ijace marabina ngasi nyobonga ngithini ngimuhoba rati nyongoloza Vela ngilesikhathi isiqathulo sifuthele umnikazi ngakushaya ngengoma ngududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke singamajananda sonke bashabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumpululu kunini ngilindile woza nhlanhla philise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand sokulanda hlupheni ubanisulo kuyaphetha le ngaphahle ngikhala ngabafowethu abahamba bachubadada kwa moshakala abanye basale ziswele
kwabarathi hlabelaki kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni uthi yena woza nhlanhla singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili ukukhalala umsebenzi kwabodokotela esibhedlela zikahulumende okuqhubekayo sokubangele udubo olukhulu kuzigulane amacele abanga ubukhokheli beMDCT ethesana umlando wokuqala udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo. Incwethi kwezombusazwe zona zithi udlakela lwayizolo lolu lukhomba ukuthi selingadabuka phakathi iloba nini leli bandla. Thokoza omudle kwanelo kwamanje. Asidibaneni ngendaba zakusihlwa ngo-7:30 intambama. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Litshone kuhle.